Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olambulela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 6 okumpandula 2024 ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, amabandla ezombusazwe amabili amakhulu anikwa imali nguhulumende phansi komthetho we-Political Parties Finance Act. Sekule minyaka emihlanu kwabhubhawayo ngumongameli umnumzana Robert Mugabe, kulabanye abathi ilizwe okwamanje selidonsa nzima ukwedlula esabusa. Intatheli zindaba zifunda ukuthapha indaba zisebenzisa i-artificial intelligence. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Uhlangothi lukahulumende oluphethe imali yelizwe solunike ibandla lezanu PF izigidi phose ezingamachumi amahlanu i-47 million Zimbabwe Gold phansi komthetho we-Political Parties Finance Act. Eliphikisayo LCCC lalo linikwe i-22 million zig, kubika umlondolozi Ndlovu.
Imali le yabelwa amabandla ngenani labameli bedale lephalamende. Isikhulumeli sebandla lezanu PF umnumzana Farai Marapira uthe ibandla lakhe lizasebenzisa imali le ukubhadala izisebenzi lokubona ukuba lizanqoba kukhetho luka
2028.
Njenge zanu PF siyathaba ngemali le esikwenzayo kubalulekile. Sifuna ukusebenzisa imali le ukuba sithuthukise ingatsha zethu. Asilandaba lokutshela uZulu ngesikwenzayo.
Ekhuluma le Studio 7 unobhala jikelele webandla le CCC umnumzana Sengezo Chabangu uthe uyathokoza ngokuphiwa abakwenziwe imali le sithi ulethemba ukuba izosetshenziswa ukuqinisa ibandla leli.
So siyakubongela lokho and lethemba lokuthi iminister of finance izakwenza ngesiphangiphangi ukwenzela ukuthi imali le isebenze inhloso yayo engiyokuqinisa iparty njalo engiyokuqinisa ivoice ye-opposition eParliament emastrictini. Voice of opposition kuma communities. So kuyajabulisa kakhulu ukuthi sizakwazi ukufinyelela wonke ama communities ngaleyo mali. Njalo futhi senze le congress, senze la policy, senze la conferences agoqela i policy conference, agoqela amasemples. So konke lokhu kana siyakujabulela ukuthi sesizakwanisa ukuthi sikwenze. Kuyanqabela ke izinto eziningi ezokuthi i-opposition akumelanga ithole incediswe ngezinye izindlela ezivela ngaphandle kumbe i-foreign aid ngesilungu.
Kodwa amanye amabandla aphikisayo ayakhonona ngemali le esithi yenza ukuba amabandla amabili kuphela aqinisaka eZimbabwe. Unobhala webandla le-United African National Council umnumzana Alpheus Mapuranga uthi kumele uguqule umthetho we-Political Parties Finance Act.
Thina njengebandla eliphikisayo ele UANC, United African National Council, ekhokhelwa ngumnumzana uPercy Chigodora, sithi hayi lokho okwenzakaleyo thina sikubone ngani kulungile, ngoba imali le imele ibe imali enikwa ama opposition ama political parties wonke asezweni. Kodwa ngenxa yokuthi iZANU PF yabona ukuthi kungayenzakala kanjalo iza kukhithwa esikhundleni ngamanye amabandla, so bona bayaphonga ukunika labo abalabo kuparliament, ngoba singakhangela ibandla likaJabangu leli umuntu owayenza ukuthi bakwanise ukuthi babe le 2/3 majority eParliament. So lokhu ngokunye kokuthi bayambonga ukuthi uyabasebenzela sibili kakuhle.
Ingcitshi kwezombusazwe zithi kumele amabandla aphikisayo etshengisele ukuba enza okungcono kukhetho ukuze atholele imali enikwa nguhulumende okusemthethweni. Enye yalezi ngcitshi esebenza lenhlanganiso ye-Leaders for Africa Network, umnumzana Thomas Thole uthi kusemthethweni ukuba amabandla amakhulu aphiwe imali, kodwa nxa amabandla amancane esola kumele kuguqule umthetho.
Umthetho lo uvela ukhona, kodwa ubona kwami kumele amabandla amancane yakhulumisane lalabo abalungisa imthetho ukuze umthetho lo uguqulwe.
Bayakhonona abakwelinye icele le-CCC elikhokhelwa ngumnumzana Jameson Timba abathi kumele benikwe imali le nguhulumende, hatshi icele likaChabangu labanye bakhe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Namuhla sekufike umnyaka wesihlanu selokhu ayengumongameli welizwe umnumzana Robert Mugabe wabhubha ngomnyaka ka-2019 elizweni leSingapore lapho ayeselatshwa khona. Abanye bathi isimo sezomnotho asithuthukanga njalo amalungelo oluntu alokhu enyathezelwa selokhu umongameli umnumzana Mugabe wabhubhayo. Intambo zombuso zathathwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa abathi zimbila zantabanye. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lomnumzana Thembelani Dube, ingcwethi ecubungula ezomnotho lezombusazwe engumsekeli kamgcinisihlalo weBoard yeRural Communities Empowerment Trust.
Umuyi owayengumongameli welizwe uRobert Mugabe abantu bamkhumbula ngezindlela ezijeneyo kusika ngokuthi umuntu ungaphi kwelizwe njalo wabonani kumbe wezwani ngaye. Isigaba sakuqala ukuthi uMugabe simazi njengomuntu owakhokhela ukuthatha ilizwe kwabancindezeli. Sibe mazi ngaleso sigaba futhi engkokheli eyangena lozibuse omuthi elizweni leZimbabwe eqalise ngu-Prime Minister wagcina sengumongameli. Isigaba sakuqala ke leso esingathi ukukhumbula umuntu owayengumlweli wenkululeko. Okwesibili ke sokusiya ngokuthi ungaphi kwesigaba, nxa ukhangela umhlubulo weMathebeleni leMidlands ubonakala njengomuntu owaba lochuku, umuntu owaba lesihluku ngaleso sikhathi kukhitshwa ibutho le-5th Brigade eliyilo lahlukuluza abantu kulowo mhlubulo weMathebeleland ezigabeni ezitshiyeneyo zeMathebeleni leMidlands. Ngakho-ke nxa bemcabanga uMugabe bacabanga umuntu owabulala izihlobo zabo, umuntu owahlukuluza izimuli, umuntu owavumela ukuthi ibutho le-5th Brigade licatshisa abantu kuze kube yanamhlanje abakwazi ukuthi izihlobo zabo zingaphi komango njalo kwahamba njani ngazo. Kube sokusithi-ke isigaba sesithathu, umongameli welizwe uRobert Mugabe ukhunjulwa njengomuntu onguye owenza ukuthi iZimbabwe icine ila isisenkingeni ephakathi kwazo kuze kufike lamhlanje. Ngezinye indlela umuntu wahlala kakhulu embusweni, lanxa wayeqalise ngumuntu owayethandwa ngabantu wagcina abantu bengasamkhwabithi ukuthi abe sesihlalweni sonezo. Ukhunjulwa-ke njengomuntu watshiya ilizwe leZimbabwe ligalula phakathi kohlupho, abantu bengelamsebenzi, imigwaqo lenye infrastructure isifile, abantwana bengasatholi imisebenzi, imfundo isinzima, abantu bengasatholi imfundo ngendlela eyayitholwa ngayo kuqale amahara emakolitshini, kathesi abantu bathwala nzima. So isigaba sesithathu ke leso abantu abangamkhumbula ngaso umuntu owayesehlezi kakhulu esihlalweni waze wagcina-ke esekhitshwa ngendlela eyayingakhangelwanga ukuthi aphume ngayo. So ngamafitshane-ke nguMugabe lo nxa abantu bemcabanga kusiya ngokuthi ungaphi kwelizwe njalo kuyini wakubonayo ekuphileni kwakhe.
Lo ngumnumzana Thembelani Dube, ingcwethi yecubungula ezomnotho lezombusazwe engumsekeli kamgcinisihlalo weBoard yeRural Communities Empowerment Trust esixoxelaye ekobulawayo. Inhlanganiso yeMisa Zimbabwe isisungule uhlelo lokufundisa intatheli izindaba elizweni indlela entsha yokuthapha indaba kusetshenziswa i-artificial intelligence kumbe AI ukuze zingasaleli emuva ekwethuleni indaba ezimqotho. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Intatheli izindaba zakobulawayo ezingamachumi amathathu zibe lethuba livii lokufunda nge-artificial intelligence. Unkosazana Tanaka Murerwa, intatheli izindaba yesayithi, ngomunye ofunde okunengi uhlelo lwemisa Zimbabwe.
I-AI luhlelo oluqakathekileyo kakhulu, ikakhulu nxa sikhangele thina intatheli zezindaba. Singakhangela ngokuya kokuma kwezinto umumo womnotho. Siyabona ukuthi ama-newsrooms amaningi asesele elentatheli zezindaba ezinlutshwane. Ngakho-ke uyathola ukuthi umuntu oyedwa kuyasekumele ukuthi ayenze umsebenzi ongathi omningi kulalo kade ehlala ewenza. Ngakho-ke nxa silama-tools lawa achiyeneyo, ama-tools lawa akwanisa ukuthi ayenze umsebenzi wethu ube lula, ngoba alakho ukuthi asincedise ngendlela ezichiyeneyo. Ngakho-ke siyalubonga kakhulu uhlelo lwesinilethile ngabantu bemisa olusincedisileyo ukuthi sifunde indlela ezichiyeneyo esingasebenzisa ngazo i-AI. Akhona amanye ama-newsrooms aseqalisile ukulusebenzisa. Ngakho-ke siyakhangelela ukuthi singancedisana ngawo ukuthi siye silokhe sisiya sikhulisa ulwazi esilalo ngendaba ze-AI. Ngiyabonga.
Umnumzana Douglas Ncube uthi usethole ithuba lokuyafunda nge-artificial intelligence.
Ngithole ithuba enhle kakhulu elizangizela kakhulu ulwazi elithole namhlanje kumisa AI namhlanje. Ithuba leli ngele-Africa, ngele-journalism AI in sub-Saharan Africa for small newsrooms. Ithuba leli liyaqala ukufunda ngamanzi nge-AI. Sukela mhlaka 9 September sagcina mhlaka 18 October 2024.
Umnumzana Sean Ndlovu, umbalisi ofundisa ngezebulenjini be-internet okugoqela i-artificial intelligence, uthi kuqakathekile ukuba intatheli zindaba zibe lolwazi olujilileyo nge-AI.
I-AI ngithekhnoloji leyo evumeza ama-journalist or anyone emhlabeni jikelele ukuthi ebekwanisa ukutshela i-AI le ukuthi imyenzele imisebenzi enzima kumele ethathe isikhathi nxa uyenza indaba ku-newsroom. Namhlanje sikhuluma ngokuthi singasebenzisa wapi ama-tools asincedisa ze-AI, okufana nokuthi sikwanise sincedise ukuthola izindaba kuZulu, isikwanise ukusiphekela izindaba nxa singafika ema-ofisini ethu. Le ndlela futhi i-AI ingasincedisa ukuthi ithumeze indaba kuZulu. So nje sikhuluma indaba lezo ziyi-3 ukuthi singasebenzisa njani i-technology leyo ukuthi ithumeze, ithole lokuthi ipheke intatheli zendaba zithumezele kuZulu.
Unkosazana Helen Sithole, igqwetha lemisa Zimbabwe, ukhuthaza intatheli zindaba ukuba zinanzelele zingephuli amalungelo oluntu uma zisethula indaba zisebenzisa ulwazi lwe-AI.
EZimbabwe njengokukhuluma kathesi asilawo umthetho okhangele i-AI specifically. So njengoba singelawo umthetho okhuluma ngendaba ze-AI, kuyakhoza i-confusion ukuthi kahle kahle umuntu engayenza icala esebenzisa i-AI kuzohamba njani. But even though singelayo umthetho okhangele i-AI specifically, silawo amanye ama-legislation, amanye ama-act esingasebenzisa singakayenzi i-legislation ekhangele le-AI. Ngoba ungakhangela i-constitution yakhuluma ngendaba ze-privacy, so ukuthi abantu benanzelele into abayikhulumayo njalo ukuthi basebenzelane njani labanye abantu.
Umsekeli womphathintambo ohlangothi lukahulumende olwe-Information Communication Technology, umnumzana Dingimuzi Phuthi, uthi eleZimbabwe liphakathi kokubumba umthetho okhangelane lokusetshenziswa kwe-artificial intelligence. Ebuzwa i-VOA enkundleni ye-WhatsApp ngemithetho elawula i-artificial intelligence, uPhuthi uphendule esithi kukhona abakuzamayo okwamanje loba kungakabi ngumthetho ocacileyo. Uthe bazama ukuba bebumbe umthetho ozahambelana lemibono yamanye amazwe kuzwekazi le-Afrika. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Yesizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. IHamas ithi elemelika kumele libambe ngamandla ele-Israel ukuba lisayine isivumelwano sokukhumisana umlotha. ele Israel lalo lithi Hamas iyo engafuni ukusayina isivumelwano esalotshwa ngelemelika esiza kwenza ukuthi kubekwe phansi izikhali njalo kukhululwe abe Israel abathunjwa iHamas ngomfufu nyakenye. Lokhu kubikwa ngabezindaba beReuters. Abezindaba beAssociated Press bathi abantwana abafika phose amachumi amabili 17 bafele engozini yomlilo eHillside eNdarasha Academy kwele Kenya izolo ebusuku. Amapolisa athi umlilo lo ulumathe ngesikhathi abantwana belele. Abantwana ababhubhe engozini le baleminyaka efika phose ichumi inayi. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Wezi phathelane leMelika ngalesi isikhathi abazangena kukhetho lokudinga umongameli weMelika ngolwezi lonyaka. Ababalisa umnumzana Donald Trump omela ibandla leRepublican Party, nonkosikazi Kamala Harris omela ibandla leDemocratic Party belungiselela ingxoxompikiswano ezakhokhelwa ngabezindaba abe-ABC News ngolwesibili. Ezinye izizalwane zeMelika zikhathazwa ludaba lwezenotho njalo zikhangelele ukuzwa ababili laba besipha amacebo abo ngalokhu. Ukuhlaziya lolu daba uThabo Kancube weStudio 7 uxoxa lomnumzana Tim Muringai olandela izombusazwe njalo isizalwane seZimbabwe isihlala khonapha eMelika.
Kundaba zenotho mbona mina unumzana Trump bemsekela bona kuthiwa i-polling ikhuluma ngama 10% advantage over Harris. Iyona le immigration izinto zombili zona lezo. But siyabona ukuthi kathesi unkosazana uHarris ngakafaki icebo lakhe to full detail ukuthi yena uzabe kuhambisa njani ngendaba zenotho, ngoba wayehamba as a VP kababa uBiden. So ukuthi uzatshintsha umumo angiwuboni okukathesi, but to stay the course, ngoba sasisuka laphana kugcikwane le-COVID. So angiboni i-direction itshintsha too far from where she's at.
Ukuselakala kwenguquko lokhu kungabe kubangela kuyini?
Ama-Democrats vele bathemba ukuthi i-government kumele incedise abantu in most things abangazikwanisiyo. Ama-Republicans la akhuluma nge-freedom of economy, capitalistic mindset yokuthi umuntu kumele kukhitshwe ama-regulations. Yabona ukuthi into engantwa ihlukanisa amabandla lawa is regulations. Singakhangela laphana ngendaba zenotho. Umnumzana Trump is talking about drilling for oil in all the protected lands esiduzane kwamanzi and all this other stuff. Ama-Democrats athi hatch lokho akuyenzi ngoba amanzi aqakathekile for the very lifeblood of the American economy. Ikhoingubonayo
abantu abakukhangeleleyo okukhulu kulingxoxompikiswano ikuyini?
Siyakwazi ukuthi abantu abaningi njengathi simelele ukubona ukuthi ama-policies or i-vision yama-leaders lawa ime kanjani. Ngoba siyakwazi ukuthi umnumzana Trump, he has already spelled out izinto azaziyenza. Many of the projects, Project 2025, spelling some of the things afuna ukuziyenza. Umama uHarris njoba ele 6 weeks in the race, enguye o-contestayo as the president. Laye kumele abuye asitshele ukuthi laye ume ngaphi, ngoba siyakwazi ukuthi i-last debate yakhipha ubaba uBiden kumkhankaso lowo. So it's a very very important situation esiya kuyo ngolwesibili.
Lo ngumnumzana Tim Muringai olandela izombusazwe eMelika njalo isizalwane seZimbabwe esesihlala khonapha eMelika. Obesecingweni lo Thabo Kancube weStudio 7 ese-Ohio. Sokuyisikhathi sokuzwa imbono yenu linabalaleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Sanibonani bathokaza abahle. Ya lapha sizozama ukuthi sishumele ivangeli abantu abangaliboni kodwa elingasiza umphakathi wakithi siyisigaba sami samathabeleleni. Siyazi ukuthi ubaba uNkomo wasishiya ezandleni ezimbi ezingananhliziyo enobuntu nomunye umuntu. So sicela ukuthi kube no-president kwelakithi no-vice president wakhe esizomvotela as by 2028 bakithi. Nathi sibambe embusweni emaparlamente nakuma-presidential ukuze sitshentshe isimo lesi siphakathi kwaso kuleli esigabeni sakithi. Ngoba siyabona i-tribalism iningi iyenzakala kodwa thina singabantu bangapha sibizwa ngama-second republic kodwa i-tribalism yakhona vele seyidlula lalo second republic. Cela ukuthi sivoteni sibe no-president no-topic president wasemathebeleland abazosimela phambili sobavotela futhi ngokuningi basilungisele izigaba lezi.
Yes, salibonani, Studio 7, sakazi nabalaleli, nabaphathi. Obingelelayo ngenhlanhla, ngiphuma endaweni yakonkosikazi esigande esigabeni sakomakoni eMbembeswana. Bengicela usizo bakithi lonke abalaleli Studio 7. Bengicela ukufuniswa uSharon Mpofu waseNkayi. USharon Mpofu sadibana wayengumngane wekasisi wami omncane behlala koBulawayo. So ngaxhumana naye, sagcina mina naye sesithandana. Ngamleta la eGoli, sahlala sonke eSouth Africa endaweni yaseRustenburg eNorth West. So sahlala saze sagcina sesithola ingane. So uthe ekutholeni kwakhe ingane ngayibeka ngithi mhlawumbe ezithweni, isikhathi azithwele mase kufika isikhathi sokuthi ethole ingane. Usisi wami wasesithi kungake kwenza ukuthi ube wedwa ngapho. So kunganjani ukuthi inkosikazi wakabe yezotholela ingane ngapha kukimi. So ngasengivuma ngoba ngayengisisi wami utsho kanjalo. Wahamba-ke lo mntwana unkosikazi wayethola ingane. Uthe ma yethola ingane khonapho ngabotshwa mina ngibotshelwa amaphepha. Ngathi uma ngiphuma ngahamba ngayibona ingane amshure yayinabo 2 weeks. So ngase ngiyamchiya eGoli ngabuyela mina eRustenburg eNorth West ngomsebenzi. So uthe ma sefiki lami ngase ngimitsho ukuthi hhayi njengoba ingane sikhona ngabuye-ke unkosikazi kwaba nezitori thizeni engeke ngikwazi nokuthi ngisi-explaine kule ndawo. Kodwa kwaba yilahlekelana kwami naye uSharon Mpofu. Ngahamba eGoli ngisiyamdinga, ngathola ukuthi asahamba ekhaya. Ngangatholi inamba, ngangatholi indlela yokuthi ngamthola njani. Ngamdinga, azange ngisamthola. Kodwa engikucabangayo ngaye noma kubo ngingakwazi, engikucabangayo owayehlala ekutsho kimi ikuthi yena unobhuda kuthiwa nguMorgan, bembiza Tsvangirai. So bengicela zihlobo ngingifunise uSharon Mpofu, ngiyafisa ukuthi ngimthole nami.
Salibonani basakazi bethu, linjani? Hhayi, bakithi sasakhayelana naloko sikubona eZimbabwe. Lizwe lingafanelanga usole, ungasola sokufanele ucatshewe. Usuzwe ma ukhuluma abantu bedeyi ukhuluma kanjalo uzocatsha. Lizwe lingafanelanga nje ukhulume ngezana ukuba afanelanga usoleni mnakako ukuthi lokhu ke kodwa bazokutshela idemokhrasi. Azi ma ungaya kobo-South kobo-Botswana kulapho ngabona khona ukuthi hayi iZimbabwe ayiyademokhrasi. Izimbabwe nje into yidemokhrasi vele kayikhona nje lencane nje kayikho. Abantu bathela nzima babotshwa mahlana abantu bafake emajele. Kawukhulumi okhululekile, kawuhambi ukhululekile. Izano nje yona vele akulalithi ngabe saluyenze eZimbabwe. Bezilonke usesele nto utawuzama izano noma kungakhitshwa wenalo mnakako oyigugurawundi waqeda abantu okwezilonke kuyizane nje kakulalizwele kuzolunga la.
Labo ngabalaleli beStudio 7 ababesinika imbono yabo. The Voice of America. It was a Friday, my darling. Uhlelo was a Friday kuliviki sihamba leqembu lomdumo weAfro Classic Jazz elizibiza ngokuthi Mkhiwa Omhle liphethe idlaladela lwelitsha elilesihlekwa esithi Intoto Viyane. Iqembu leli lilamalunga amabili njalo licula likwele South Africa. Nangu umholi walo exoxa noNtungameli Nkomo weStudio 7.
Thank you. bakhala balandeli bebhozo bathi kuyoze kube nini inkezwi ingabuye ekhaya bayakhala abantu zamani okungcono bafana bebhozo zamani ubungcono bethu
salibonani balandeli salibonani balibakithi okhulumayo nguSibusiso Ncube osemculweni ngebizwe elithi umkhiwa omhle umkhiwa omhle kunguSibusiso Ncube noWandi Ndlovu uSibusiso Ncube udabuka elowagwelo esinangeni bese uWandi Ndlovu udabuka ePlumtree esigabeni seNgwana
Asisayazi ngezwe kaya Guze kube nini
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bawuthola njani
umculo wethu ukhona kuma social platforms wonke singabalisa o DistroKid ku YouTube abo Apple Music i social networks azonke ziyatholakala ingoma zethu bese kuthi mhlawumbe ongabe ufuna i CD kumbe i USB angasithinta ku +27 67 222 5518 okwamanje sisase South Africa +27 67 222 5518
abalandeli ubatshiyela wapha amazwi
engingakusho mina kubalandeli ukuthi empilweni nasemhlabeni nezikhathini zamanje abantu sesiphila i-quick life i-word of advice isiphuma ngcono emculweni ukududuzeka sekuphuma ngcono emculweni futhi bese ngithi mina kubalandeli asihlaleni nomculo kamkhulu omhle umculo ophilisayo umculo okwenza umuntu azizwe engcono siyabonga
yeboke umculo omnandi lapho kade siuzwa uhlelo lwethu lwe live talk liyalandela umculo lwe Woza Friday liyalandela uhlelo lwe live talk olivalelisayo yimi uSithandekile Mhlanga
siyalibonga ngokulalela kwenu asibeke ithuba elifanayo kusasa ku studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.